kube lo dubo emoteni lapha imoto yagcina iphongubalekela umgwaqo siya wena le igqitha elingu-advocate Thabani Mpofu wasebaluleka emoteni leyo kwesikhatshana esithize kusadingeka ukuthi sazi ukuthi kathi indaba imoto isuke iyasebenza ngalolusho
singathi kula bantu kade bekhuluma bengani bathi kukhanya ngazani kukhona okwenzakaleyo size sithi nxa uhulumente lesandla into ezinjalo ungathini ngakhona
hayi ngeke sisho thina okwamanje singakutsho yukuthi indlela izingozi zezimoto sesenzakalaya ngayo elizweni kukhanya sifiyele emalangeni amnyama kakhulu alapho sithanda ukuthola izivuse kwawuphongauphonga kuphela nje beqedwa imigwaqo kutshengisa ukuthi mhlawumbe isolo yalabantu ifanele ikhangele sisibeyicubungulwe ngendlela ephezulu
singathi-ke umpofu okwamanje ungathi
kusathola ukusizakala ngeke sitsho ukuthi ukusipha isibhedlela ngoba kusenzela ukuthi kube ukuthi ungaphi ngoba senzela ukuthi imuli yakhe ibe yiyo engakhipha lokho
ungatshelani-ke uzulu ngokulimala kwakhe ngoba abantu bangazani kuningi abakukhuluma
umpofu ulimele kodwa asikho ukuthi usengozini indoda eziqinileyo kakhulu njalo kukhanya ngani unkulunkulu ngabe uphathe kakhulu phela abantu bangazi ukuthi umpofu ngumuntu kankulunkulu nje uhamba nje ngomgqibelo ngobebesebenzeza-ke nensonto
yes ngathi kade hamba labo-ke kuthiwani ngabo njalo kade bebangaki okade tshayela futhi ungabe kade ungubani
ulo driver oprofessional osele eminyaka eminingi esebenza kakhulu ongiyo kade tshayelike leyo moda yena ngiyethe ukulimala kancane kodwa hayi kukhanya ngani unkulunkulu uphathisile akukabile lento engethusa kangako.